Kwizika dzindaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zvuka ndaba. Kwelamukela emsakazweni we Studio 7. NgoLwesithathu mhlaka 6 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ngemva kokuxutshisa amalunga edale lePhalamende amane izolo, ibandla leMDCT lithi lizaxotshisa abanye njalo.
Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uThandisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana neZANU.
Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo.
Ehleleni lelo kuncedisa abantu ngemali, uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle, ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili.
Lamhlanje sigqiba ingxoxo esiyenze lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona, isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe. Ukudla vele kunzima, ingubo kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MDC elikhokhelwa ngukusazana Thokozani Khuphe lithi lixotshise amalunga eMDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa edale lePhalamende izolo, ngoba lifuna kukhanye sobala ukuthi ngubani umkhokheli weMDC uqobo. Leli bandla lithi lilakho njalo ukuxotshisa amanye amalunga kaChamisa kudale elifanayo. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise izolo ngokuxotshwa komeli weDangamvura umnumzana Prosper Mutseyami, umeli wekuwatsana East umnumzana Charlton Wende, usenator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Thabita Khumalo oweProportional Representation, ngemva kokulobelwa incwadi ngumaKhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora lomnumzana Morgan Komiti. UMakhuphe uthethe inyathelo leli ngemva kwesinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi nguye wayemele ekhokhele ibandla leMDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hathi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abakaChamisa bathi okwenzakale izolo lokhu kungaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni, waqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abathi basebenzelana leZANU PF na.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi uxotsha umama uKhuphi, hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana neZANU, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibaviza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfuse abantu. Alliance I saw political party alliance ngamaqembu angu7. So kulabantu abaku alliance abangene ngeqembu le MDCT, yibo abantu esiba recordileyo thina. Sisazoba recorda vele abalophe nje ubona abantu lokho bezibiza bethu bona bangabe alliance. Sizoba recorda vele ngoba umthetho usho kanjalo. Asinto esiyenza insitha le, into esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edale lePhalamende?
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizive iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyithaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Uma ngabe ungakuthandi uya aphila, uma ungasakwazi ukuaphila ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli engaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho.
Vakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaThamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye, akwalelwa. It's a free country, engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengasoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhuphe embiza i-dissident efuna ukumthisela endlini.
Umnumzana Khaliphani Mphugeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomunye wabaxotshiweyo edalela ePhalamende, uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi kusobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe basebenzelana lebandla leZANU PF.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uChamisa waxotsha uMamukhuphe. So wayemxotsha esebenzisa phamandla, wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi uxotshe uMamukhuphe, hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana neZANU, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukonfuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu ngu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhola vele abalokhu nje ubona abanye lokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo. Asonto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva, namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalele ePhalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizive iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyithaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Uma ngabe ungakuthandi uya aphila, uma ungasakwazi ukuaphila ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli engaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho.
Vakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaThamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye, akwalelwa. It's a free country, engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengasoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhuphe embiza i-dissident efuna ukumthisela endlini.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga edalela ePhalamende axotshiweyo uNkosazana Thokozani Khuphe edalela ePhalamende izolo. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Amen. Mm-hmm. lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezavela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esithi kufanele ugatsha lukahulumende olubona ngabaswelayo elizweni olusocial welfare lwabele abampofu impuphu ngokuphuthuma. Okhokhela lolu gatsha umnumzana Paul Mavima uthi uhulumende usaqoqa imali yokupha imuli eziswelayo kanye labanini bamabhizimusi amancinyane ngesikhathi indawo eziningi zivaliwe ngohlelo lwe-lockdown olokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla le-ZANU-PF uthi amabizo alabo abathola lokhu kudla kufanele aqoqwe izakhamizi ngokwazo.
Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhlelweni ezinjengazona lezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kakhulu ke lekutholeni indaba zempupho. Zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto engantha zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabangayo bona bevele befuna ukucasha ngomunwe. Engikutshoyo nango ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi kona into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki. Lokhu ngikutsho lapha kobulayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phuzekithi bonke ngabebandla le-NDC. So ungakhangela uzathola ukuthi kona abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then usuthola isalukazi omele lingabe siyathola asitholi lutho. So khonaphana kube sosuka kuphici ngitho even la indaba empupu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonali bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyelwa nokuvunyelwa nokutshengiswane ngoba izakhamizi zize ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebuya lohlelo abangaluconsultanga lezakhamizi pho kuyazala ngomona. Into bengifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingiwebandla ele-ZANU-PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla le-ZANU-PF labana abangasobo bebandla le-ZANU-PF pho bona baqonde nga. So kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinje so sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa siqakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutsha.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-ZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Namhla sigqiba ingxoxo yethu lolela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube njalo ophatheke kwezombusazwe. Umsaca Ngulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni okweminyaka eyisikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF elokitshini lesizinda kobulawayo. Kodwa bakhweza lolu daba emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi basebesiya e-Supreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail ngemva kokuvalelwa ejele lekhami le Harare. Umzaca Nkulube uchasisa ngomumo wejele.
Vele lona icala kasidale ngikhulumela kuya Mr. Ekwela Micele lona vele icala kangilalo. Into nje yenziwa ngokugijima nje ukuthi njengonto into yomangazwe ukuthi amunye umuntu fuza angene phakathi kumbe simkhawulise kuphela. Kodwa ngokomthetho akulacala engalenzayo ngobufakazi obukhona. Akukho ufakazi obutshengisa ukuthi ngenza icala. Kumbe ukuthi mina ngawufuze ngivuma nendicala ngokuthi conviction kwafuza ngafike lapho ngoba vele icala kangilalo.
Bekunjani ekuvalelweni lapha bakuhlukuluzile nanga?
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe udla vele kunzima, ingubo kunzima lokunye engathi ekami ijele elingcono lilamanzi lobu kudla kungekho kodwa ihlobo zethu zami zikuphathele. Indaba yami le indaba yepolitics ngoba vele indaba engabotshiwa ngivele ngingayenzanga. So le indaba nxa ungakhangela ukuthi njengomzaca engumuntu wangena kukhetho lwadlulayo ezimele yedwa waphuma lamavoti amaningi kathesi seku-MDC, which means sengumuntu oyesabisayo ukuthi sengayiwina liyana sengasiwini isiqhindi seblau south. Indaba leyila abantu abale mali ade beyilandelela esiphikisanayo kwezombusazwe ade bebhadala izimali. Even sifika ekame kwafika omkhulu omunye umphathintambo engathi uminister wafika elandelela indaba naleyi. Uthi efikile asidlalanga sikhathi sabantu sesithuthwa sihanjiswa eHarare. Ibibi indaba athi vele ibhadalelwa ukuthi ngihlale ejele. Ungakhangela even lesigwebo sakhona ngambi isigwebo sokuthi siphela ngoNovember 2023 ama-elections ephelile. So akuzange kube lula ikakhulu eHarare. Ihloko sezikhatshana, ukudla kuyahlupha eHarare, akulakudla ingubo, Harare akulamanzi. Yikho ubonile kokunye ngukhiphileyo kuFacebook wami kwaphuma sokuzinews zethu ezigcwele kumaphephandaba atshiyeniye. Ngisitsho nje ngibalisa ubuhlungu ehlane labo ngoba into inanzela kakhulu laba abakhangela izibotshwa bayazincindezela kakhulu amalungelo ezibotshwa kananzile. Manje thina njengabantu esike esihambileyo esikolo besibonisana labo amadala okuyinto abangayithandiyo, so thina sokungani sokuliwa, but hayi mina bengizilwela izibotshwa bengingatshoni ngibhoda lapho ophumaniseka khona bembazisa abakhokheli lapade ngikhona kumbe kusesigurubhi kumbe kuseHarare Central. Bengisitsho njengoba ngisitsho ukuthi njengeHarare ukudla kuyahlupha, laba ijele leHarare likhokhelwa ngayizibotshwa lezi ezingathi ngama-prefect ejele lawo. Yiyo abacontrola even ikitchen, bebesithi bangathatha iporiji elijileyo besibethela amanzi konke kona lokho. Bekungasompilo elula adi khona ejele. Kodwa mina njengomuntu wade esazama amalungelo akho, bengisima ngikhulume labo ngibonisane labo ukuthi hayi lapho eselikwenza seliphambanisa. Bengingesabi ukuthi enye into uyakuvela usazi ukuthi awulacala, akungeke kwadonsa nzima ngento ongayenzanga. Kodwa ngingakubona kwami into enginazila kakhulu, abantu abasemajele bayancindezelwa amalungelo abo kakhulu. Khangelela ukuthi laba babakhangela babe bayeyisa bekhangela phansi, kodwa hayi mina bengiwamela lamalungelo ami, ngibachasisele ukuthi hayi lapha seliphambanisa bagokeli bezindawo. Bekungekho lula sibili ukudla kwesikhathi lami ngebesikhathi ngebakhona lo mkhuhlane kuthiwa le iphela kwenzakala ngokuswelakala kwama-nutrients aqakathekile emzimbeni. Besiba isikhathi labantu besiya lokwisikhwekhwenyana, but hayi bengisiwa mvuka bekungela kudla ejele. Kodwa ngiqinisele ngathi lapha ngendoda kufuze ngimi amajele alapha ekhaya kakho kalungelanga ukuphila kwabantu ngoba ivile ukuhlala kwakhona eHarare besihlala siminyene okungenziyo onje ukuthi ngathi indlu eyi-1 njengemalokishini ibitholile abantu abayi-12. So kukuthi lilala likhroseni izinyawo omunye gade phezu kwakho. So vele bekunzima ikakhulu ejele lele ngicindelekilo iHarare Central lijele liminyene kakuzula wonke amajele.
Umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngolwela ilungelo likaZulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezivotshwa ezedlula ezinkulungwane ezimbili i-2528 esezikhululiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokwekethisa ukuminyana emajele. Izivotshwa lezi ngezivele kumajele aselizweni lonke jikelele ezigoqela omunye obegwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amabili. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ogatsha lwezendle olwezimpacts abikwa ebulele indlovu edolobheni leVictoria Falls izolo. Indlovu le ibikwa ibisikhathaze kakhulu izakhamizi zaleli dolobho okugoqela lenkamba yamapholisa. Isikhulumeli sogatsha lwezimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi izakhamizi zifolile zaphiwa inyama ngemva kokubulawa kwendlovu le. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko eliyithumele ngeWhatsApp.
Sabonani, sabonani, sabonani basakazi vestidio 7 lani balaleli lonke. Hayi, okhulumayo nguZamani ePlum Tree kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebuTswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela, sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Ah, le ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu, sisichaya sibili kakhulu balalela. Hayi, hayi kodwa inkosi khona balalela, nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela, sokhohlwa ngakho lokho. Sizokhohlwa ngakho shuwa balalela. Hayi, ngiyabonga ukukhuluma labantu beStudio 7 donke balalela, into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu le nto kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey, silalele siyabona siyezwa le ndlebe wathi uyezwa. Ya, ungathatha indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvala indlebe ungeza ukuthi i-corona is dangerous. Ya, kuqakathekile khona ukuzivikela. Ungathi ukuhlala endlini, ungahlala ezendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale mask la utheletheli la ubona ukuthi abantwana balala bezile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi, kuzophela, asithembeni kuNkulunkulu. Wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela. Sinkalakatha ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasizwa. Uzasiphendula kwenye ilanga. Hayi, mina ngikhuluma ngukhuphe. Ya, ukhuphe. Khuphe womstedi. Ya, lapho embuya khona, mina ngikhuluma ngalesi sikhathi ngithi hayi uNkulunkulu uzasizwa, uzadlula kwi-corona. Sabe senze lokho esiququbele nje, lati khona phesikhona siququbele. Asikwazi ukungenza kanti ukuthi nje akuthini but hayi, khona siyathova-thova khona okunjoko ukuthi hayi, ukuthi lati sifaka emlonyeni sisafaka emlonyeni, asazi njalo kumbe baza extenda kula amalanga, asikwazi. Banga extenda kulapho sizokhumula emuva, ngabe sokurongo phela lapha, ngabe sokutshintsha ibhethi endodeni, hayi sokurongo sibili. Siyabonga sithi Xhoma kasizwe
ukuzithoka langenhlonipho. Balaleli beStudio 7 ngithi salibonani umhlaba wonke ujikelele abamamela eStudio 7. Igama lami nguNjabulo wakwaDube Isibongo, ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwaMadlambuzi eMkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo, ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe, lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila amaphilisi omhlaba? Bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe? Bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Nginje bathandekayo, ngumuntu wezinyoka ngisangoma. Ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje sizangoma umthetho asiwuyali, kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana malingadedela nathi njengezanuse, sibonisane njengezanuse kufana lolu bhubhane singalumisa kanjani, ngoba ngizanke ngize nelizwe lilodwa noma liqhamuka umnini lizwe umnankakho kufana uthini ngoba uyazi ukubana ilizwe lakhe lilezanusa ukubana ngatsho kufana abantu bakhe bayimele le nda yebo yasiyalo ukubana lubhubhane lungafuna kufana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini siyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhitshwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana abantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo lapheli khona lonke
lawo bekungamazwi eno lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane okhangelelwe ukuba amele ibandla lamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka umnumzana Joe Biden ubikwa eseswela usekelo kulandela uphenyo olusanda yenziwa selokhu kwaqhamuka igcikwane le-coronavirus. Ingcwethi zogatsha lwe-United Nations zithi ukuthula kwele-South Sudan kulakho ukutshabalala ngoba iziphathamandla zalelo lizwe ziphatheke ngokubangisana ngezomnotho elizwe hathi ukuqinisa isivumelwano sokuthula. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ingcwethi ezisebenza esigodlweni se-White House zibikwa zisithi uphenyo olwenziweyo lutshengisa ukuthi kusiyafika inyanga kaNcwabakazi kungaba sekubhubhe abantu abedlula 100,000 bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Lolu phenyo luza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ufuna ilizwe livulwe ngokuphangisa. Izolo bese kubhubhe abantu abedlula 70,000 i-71,000 kwele Melika. Khona ukubhubha abantu abayinkulungwane eyodwa kumbe ezimbili 1 to 2,000 ngelanga. Umaqondana ingoma yeshabalala rhythm isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebesilayo. Ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane, ibandla leMDCT lithi lilakho ukuxotshisa abanye njalo. Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla ukuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi nxa lifuna ukuzizwa njalo indaba zethu yaningi ku www.voandebele.com.